Balaleli bakaFM nawe mhlakazi siyathokoza namhlanje njengebandla leMathebeni South MDC Alliance umongameli wethu uNelson Chamisa usihloniphile ngokusivakatshela ubehamba labanye abakhokheli abakhulu abangabalisela umqoqi weMDC Alliance jikelele ubaba uSibaya ubaba uVondo wePhumo Sidiba umkhokheli usecretary for rural mobilization labanye nje abakhokheli abaningi abalapha eMathebeni South labanye abakhokheli bakuNational Executive ibindaba yokuthi ayehlangana nobukhokheli bezigaba abantu esibathi ngama opinion leader abantu abayibo abalandelwa ngabantu imbono yabo abantu abazinjengeziduna zezigaba osabhuku ubusiness person abafundisi labo bonke nje abantu abalombono ohlonishwa ngabantu sizwa sichabe kakhulu njalo into engingayitsho ukuba laba bantu engiqedi ukubakhuluma izinduna labo osabhuku labo bonke abafundisi bamamukele ngendlela enye esithabisa kakhulu uNelson Chamisa bonke bahlabela ingoma efana nayo ukuthi kangeni ujaha kangeni besingelalwazi lokuba induna zalapha eMathebeni South labo sabhuku bamthanda kangaka upresident wethu njenge-MTC Alliance sizwa lathi sihlonishiwe sizwa lathi bayithi sithokoza kakhulu
yiziphi ezinye izigaba zeMathebeleni South ezivakatshelwe ngumnumzana Chamisa njalo abantu bamamukele njani kulezi izigaba yilabo abavele bemsekela kumbe kulaba chayini abafuna ukumxhasa
upresident uNelson Chamisa uselamalanga amathathu elapha kithi eMathebeni South uhlelo lwakhe luqale ngokuthi ahlangane lezinduna labo sobuzalapha kogodlwayo omnyama eselapha South suka lapho wahlangana labakhokheli bebandla leMDC Alliance endaweni kawathi lezintunte iprogramu yakhe yelanga lokuqala igcine emzingwane constituency lapho lapho futhi yenze okufanayo uhlangana lama-opinion leaders wabuya wahlangana lama-structures kumbe esingathi ngabakhokheli bebandla leMDC Alliance kulezo sigaba izolo besisebulilima mango le mango yanti ngama-constituency amabili ayehlukeneyo siqale ebulilima ebulilima east wahlangana njalo lalobukhokheli esithi ngama-opinion leaders wabuye wahlangana ama-structure ebandla leMDC Alliance lapha eMathebeni South lamhlanje ngingatho msakazi ukuba okunye okwenzakala lapha eMathebeni South kumbe yi-coincidence kumbe yilokho okukhulunywa ngabantu abantu abaningi sebelo nkulumo yokuthi uChamisa wona ukugxoba lapha eMathebeni South bekomile kodwa ngikhuluma kunje khathesi liyana kuyesabeka ngokuhambeki abantu abanye sebesithi hayi kusho ukuthi lujaha ugcothiwe lujaha ubusiwe nanku lamazulu asevuleki sesithabile lapha bakithi esigabeni seMathebeni South ngoba lezo lisina abantu hayi sebekhanya belisekele ukulima ngesamele u-28 2023 kuba bahambe bayangenisa ujaha phakathi e-state house siyathaba kakhulu njengabakhokheli bebandla le
okokugcina uhlelo lokubhalisela ukuvota lunjani khona ngapha eMathebeleni South kuyathembisa yini ukuthi ibandla lakho linganqo kumbe balutshwane
into yokubhalisela ukuvota msakazi into emqoka kakhulu njengathi i-MDC Alliance lenhlelo ezinkulu lenhlelo eziqakathekile ezibaluleke kakhulu esesila esayenza abantu bakhuthaza ukuthi bayibhalisela ukuvota sesilinde lolu hlelo olukhona oluzayo olwezekhi lokuthi abaphume bona emahofisini basondele ebantwini.